kulobo dlangodlwangu eThekwini ikakhulu kubantu labo ababuya eWest Africa kubo lalabo ababuya eKhongo eSomalia abachaywa ngama South Africans ukhanya kuyasokugijima indawo yonke malokhu amaningi bengena ezitolo zabo bethatha ukudla and so on abaningi sebebaleke baye ema police station lapha abacatshe khona into le liyakhumbulisa yakho umuntu yaqala indawo noTalks esidingo yangena kwelinye ilokitsho okuthiwa yimlazi singani lokhu ispreada isiya kwezinye indawo kodwa-ke asikezwa ukuthi bengabe khona yini abezimbabwe khonapha sebethi lokhu sisizwa besomalia nakwezinye indawo
kodwa bona abezimbabwe abahlalelanga evalweni yini
bahlalela evalweni kakhulu ngoba siyazi ukuthi ensukwini ezidlulileyo bokulama-video akade circulator kubo-social media abantu bechiswa ngamathaya kungasazakala ukuthi ngokwezenophobia kumbe izinto zokugebengu njalo futhi kusekuleta ama-messages ukuthi abantu bazo-attackwa so abantu bahlale beku-high alert bese sabe ukuthi mhlawumbe bengahlaselwa kodwa ngapha esikhona e-Gauteng hayi kuthule kakukabonakali ukuhlupha ngaphandle kwalokhana okwabakhona eSoweto kungenwa ezitolo zalabo ababuya kubo-Somalia ababuya kubo-Pakistan kodwa ama-Zimbabweans kasikezwa othi yena useke wadibana nako
ngokubona kwakho kungakubangelwa na ngamazwi enkosi uzwelithini
thina sikubona kunjalo ngoba ngemva kokuthi silo sikhuluma ukuthi ababuya emazweni angaphandle kwele South Africa babuyele kibo yikho lapho kwaqala khona ngoba nxa sikhangele sibona kuprovince yona leyo lapha khona kuprovince kwaZulu Natal yikho kasikakubona eMpumalanga kasikakubona eLimpopo province asikakubona eEastern Cape asikakubona kwamanye amaprovince kono eNorthwest province sikuzwela eKwaZulu Natal okwenza lathi sikhulu sibelieve ukuthi mhlawumbe indlela akhuluma ngayo